Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali Fuganjani is Lugandaba Holamgele Msakazweni West Studio 7 ngolwesibili mhla ziku 16 nazibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abiza omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi akhe ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bemathebheleland bayafuna na uxexebuka elizweni leZimbabwe.
So ngiyahamba yipho kukhona babize nina kuphela ngizohamba akula problem, we cannot evade umthetho, but the world is watching.
Amakhansila lamalunga ayidalela eParliament awebandla le-CCC alandula uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election.
Lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu, njalo angeke sisupporta lo Chabangu.
Kodwa omunye osebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Albert Mhlanga, uthi liqiniso ukuthi amakhansila lamasenator labamela idalela eParliamente baphathisa umbuthano wokusungula umkhankaso kankosazana Mo Blessing Thembo oncintisa esigabeni seChabalala phelandaba.
Ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics, awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani. Yikho ke ubizwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa, hayi ephathini laye kasekho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi baqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi abantu bezigaba zeMathebheleland lenkabazwe bayafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Icele le-MRP belilomhlangano we-rally ngomgqibelo e-Stanley Square kobulawayo, lapho okuthiwa yikho okwethulwe amazwi la nguChilumbo. UChilumbo ngomunye wabagcinisihlalo bebandla okuthiwa basaphethe lesi sikhundla kulindwe ukwenziwa ukhetho lokudinga inkokheli olwe-Congress. Kodwa umnumzana Mqondisi Moyo uthi elokhe khokhela leli bandla lanxa kuthiwa wamiswa ubukhokheli ngoba esitheswa amacala ambalwa. Sixoxe lo Chilumbo ukuze sizwe okuningi ngodaba lokubizwa ngamapholisa.
Siyabonga baba Gande kwalumba nibaswili zimonke imathebelele ntezwe hall in the whole world. Into ekhona ngokuthi ngo 27 past 9 officer in charge law and order Bulawayo Metropolitan ubaba uMabhena ungifonele besithi bafuna ukungibona. Unfortunately mina bengisengiphumile koBulawayo senza inhlelo zomzabalazo ezokuthi sibone ukuthi siqalisa njani ama-referendum rallies. So yikho lapho nesesivumelana ukuthi sizohlangana nge-Wednesday. Indaba yokukhona baba Chris Gande ngeyokuthi in Zimbabwe we don't have a Zimbabwe Republic Police, we have the ZANU-PF Republic Police. Amapholisa aweZimbabwe alubana bengamapholisa asebenza constitutionally, alubana bakwenzi lokho abakwenza. Into engayikhulumayo mina eralini is constitutional, ikhona emthethweni at international level ukuthi nxa sifuna ukukhululeka we have the right to irreferendum. Those are the benefits of IVS House Treaty ka 1919. IVS House Treaty iti nga kuyukuti li group yabantu li under oppression, you have the right to stand libe de lizwe. Zimbabwe is under what we call nationalistic military alliance against the people of Matabeleland. Zimbabwe is under what we call electoral authoritarianism against the people of Matabeleland. So tina i vote ye Zimbabwe, i election ye Zimbabwe I told told the MRP supporters, ukuthi umnangagwa wasebenzisa umbhobho from 1966 to 1980, ukuthi eqotsha amakhiwa, he was fighting oppression, wasebenzisa umbhobho ngo 1982 to 87, ebuka abantu bemathebeleleni, wasebenzisa umbhobho eqotsha amakhiwa ngo 2000, wasebenzisa umbhobho at last nomntwana ozebizolo bayakwazi ukuthi umgabe umnangagwa wamkhipha ngombhobho. So no one can be a paragon of political correctness every time. Who yini okwenza ukuthi iwe udikhangela umuntu at his own disposal? Harare wabulala abantu 2018 first August, ibabulale indaba ye protest, something which is constitution. So thina nxa simtshela khonoko ukuthi no sikukhangele wena, simkhangele ngoba yena wayevuke siyathi sisitimela zamakuthi the police iyamchiya ayizake bize even umuntu wezanpf oyabe khulume ama threatening statements umbe inflammatory messages. Ukhona u energy told what it ina abantu bemathebeleleni ngabantu bokuza eZimbabwe. He wasn't summoned by the police. Umnangagwa ngokwakhe ngo 2022 wakhuluma ukuthi abantu bemathebeleleni bonke abafuna ukuhambisana, abangafuna ukuhambisana le government uza baqhuma amakhanda abazange bembizi. I am a MRP co-chairperson. MRP is a political party that shares the same status quo with ZANPF. ZANPF it threaten abantu, they don't call them, they say ababuza and the like. I police banona le
kungani usithi uyahamba ngolwesithathu kulesizathu na sokuthi uhambe ngolwesithathu hachi lamhla kumbe kusasa?
No, into ekhona baba Chris Gandhi labalaleli, I am going there in full force ngeWednesday ngiyokuzwa ukuthi bathi because thina as imathebeleleni akula into esifuna eZimbabwe. Mathebeleleni pre-existed the existence of Zimbabwe, kusegcekeni lokho kwakungena ntethi wa Zimbabwe ungakabuya amakhiwa la kwakunendebele state nama chief lema chiefdoms ayekhona emashonaleni. So thina sifuna ilizwe lethu, sifuna i-referendum, i-referendum isemthethweni, abantu bemathebeleleni benika imvumo yokuvota ukuthi lisafuna yini ukuba part of Zimbabwe kumbe selifuna ukuphuma. Uyalela nomnanga nangu sethumela amapolice, iZANPF is not the police, iZANPF. So ngiyahamba yikho kukhona babize mina kuphela, baba Chris Gandhi babize mina kuphela, ngizohamba akula problem ukuthi not evade umthetho, but the world is watching.
Lo ke ngumnumzana Mudenda Jilumbo ongomunye wabagcina isihlalo becele lebandla eliphikisayo ele MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 esebhinga. Amakansila lamalunga edala leparlamente lamasenetha awibandla le-CCC alandule uluhlu olwethulwe lixuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wokhetho lwe-by-election. Amanye amakansila lamalunga edala leparlamente batshele Studio 7 ukuthi bamangele bebona uluhlu lwakhona olutshengisa ukuthi baphathisa ngani umhlangano owenzelwa elokitshini leTshabalala. Uluhlu lolu luveze uncedo oluthiwa lwaphiwa umkhankaso kaThembo olugoqela ukudla, imali, onamnede lamanzi. Amanye amakansila akhulumele Studio 7 athe athenjiswa ukuxotshwa ebandleni engekela ukuphathisa lomkhankaso. UChabangu lexuku lakhe bathi bafuna ukuthi uThembo ancintise hatshi umnumzana Gift Ostalos Siziba owayenqobile kulesi sigaba wasexotshwa edale lephalamende, waxotshwa ukuthi asuke edale lephalamende. Usiziba wafaka kodwa amaphepha akhe okuncintisa emele ibandla le-CCC, kodwa yena labanye abangamachumi amabili lambili sebehanjiswe emthethwandaba ukuthi bavinjwe ukuncintisa bemele ibandla le-CCC. Omunye wamasenetha othi okuthiwa baphathisa lomkhankaso kodwa besala ukuthi benza lokhu ngusenator webulilima umnumzana Solani nje eminyama moyo okuthiwa waphathisa ngamafutha ezimota afika amalitha alikhulu 100 liters kodwa yena uyalandula lokhu.
Babagando kwakuqala mina yindoda engazimiselayo iminyaka yonke angaze ngijampe ngilela le njengexoxo ngethemba ngwaqala ngangikhomenda ngoChabangu uthi Chabangu asiyo lunga secretary general wethu njalo asinayo iposition ka secretary general ngayenza ama recalling but abantu bafisile ukusifaka endaweni yokuthi besithengise ukuthi sisupport uChabangu so ngithi kona amalunga ethu akhokhelwa ngubaba avocation chairman CCC wonke jikelele ma south babe kwazi ukuthi mina ngilelunga lesise elikhokhelwa ubaba avocation chairman ngisupporta ubaba avocation chairman le vision yakhe yonke uzisikhulule abantwana basezimbakwe lokhu okwenziwa ngabantu bahlakaniphile befuna ukudivide abantu njalo bebanga lokho abakubanga esingakwaziyo ngithi kabaqhubeke benza njalo kodwa uNkulunkulu asosithutha izana ebasebenzisile abantu yabadamba labo bazokudanjwa one day
manje lina lithini ngalolu daba
lokho nje kuyikuzama kwabantu ezama sigcoba ngodaka singasiyo even iparty kaChabangu njalo angeke sisupporta lo Chabangu njalo kula muntu ongaziyo ukuthi uChabangu usetshenziswa izano PF ngisakhuluma nje abanye bathi yeyo ngakhuluma ya recall angisiba sibo labe sahamba siyalanda ama benefit olo siyalanda umsebenzi eParliament sahanjiswa imisebenzi emele sincede isizwe sakithi sezimbako sihluphekayo siza continue until sizaphumula mhlaye sise sakithi sesingene eCanaan sesikhululekile akulalokhu kodwa engibona kusePharlamente okungayincedisa kaphandle ukuncisa isizwe sakithi yikho ngithi abantu bakithi eMatsouth ngiyalihlonipha ngumkhokheli wenu njalo njengoba la ngikhetha ngaba ngusenator ngizolisebenzela angeke even le one day ngizibone sengingasalandeli isinqumo sasisayinayo ukuthi avocation chairman uzosikhulula so ngalawo mazwi ngithi hayi abantu bakithi babagandi uNkulunkulu ebabusise bakhulise banike ukuhlakanipha njalo bananzelele kakhulu kakhulu intwala ezingene ebantwini abaklini babenze bengcole benanzelele abantu esithi sinabo esemsebenzini yabo uyathola umuntu uthi ngihambile esikolo uthola umuntu uyakhala uhleli kadinga umsebenzi kasebenzi uhlalele nje ukudivider abantwana babantu uhlalele nje ukubulala ama-political party divider esetshenziswa izano PF so ngithi hayi abantu bakithi kabananzelele asiqhubekeli bakithi sisapote sadaki yalile ukuthi ukhetho lwalukhululekile njalo lathi siyatsho ukuthi isikhathi sizabuya uNkulunkulu ngowazi ukuthi kunini njalo kuhle ukuthi sikunanzele ngamehlo amakhulu kakhulu sivule izingqondo ngoba ngangitsho kwesinye isikhathi ebantwini bakithi ukuthi lapho esikhona sisebenza nzima ngoba sibhukutsha emfuleni esizibeni okulezi ngwenya khona kodwa uNkulunkulu uzosikhawukela one day sizakhulula isizwe sakithi so ngalawa mazwi ngithi khona hayi konke kwenzakalayo sikubona kumalisti izinto ezenziwa ngabomo kuzanywa kupenda abanye abantu abale vision penda abanye abantu ngoba kuba umkhokheli is a calling from God isibizo sibizwa uNkulunkulu ukuthi yenza lokho akupho ungena kubani loba so abantu mayangabanga ukufostele lokho uqathe kuthi asibambaneni sikhipheni zano PF
Alo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo ongusenator weBulilima ube khuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi sixoxe lomunye wabasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Albert Mhlanga yena othi oseveze loluluhlu basop
hayi bakwenza lokho sababonga sathu sibili ukuthi hayi njengoba abantu bebuye ngobuningi njengalokho esayisikukhangelele njengoba ngasho bakwenza kodwa asiqalisi ngakho sesileminyaka siyiphathi ukuthi ungakhangela nje even ku group WhatsApp yethu every meeting esasiziyenza bebekwenza sibabonga sibili kuthi laba bangazange bekwenze sibakhuthaza ukuthi next time kufanele labo babeke izimali bancedise umhlangano kodwa okube kubi ukuthi ilist sihambe yaba ku public into yethu into yangasese asonto ye public so nxa njengoba kungani akuzwakali kuhle ukuthi iparty ihamba kanjani kambe siyichasisa nsuku zonke every day iparty ICC ikhokhelwa ngubaba advocate Nelson Chamisa nguye u president wethu actually nguye u caretaker ye ICC nguye i presidential candidate lanxa sisiya kuma presidential candidate nguye u president wethu ubaba uChabangu ngusekhu Secretary General ende laika yenza izinto yedwa kule committee eyiwe khangela khonoko okuguqe lami ngiphakathi kwayo le committee abantu kabaxotshwa futhi nguchabanga likuzwisisi abantu baxotshwa yiparty baxotshwa yiCC uchabanga ukuphela kwenzayo njengo Secretary General yikuthatha umthetho kithi abhale incwadi hathi ukuthi esuka ekhanda lakhe azenzela yona yinto esebe sihlalele phansi njengobukhokheli savumelana ukuthi hayi baba chabango esesikuvumele nelokho kayenzi yedwa phela nxa esesenza yedwa phela uyabe sokudefeater ipurpose ade irecallelwa abantu ukuthi abantu labo babekwa umuntu yedwa so akunjalo
bona abaphathisa umhlangano nalo bakwenza bengela ukwesaba na ukuthi bengayekela ukwenza khona ukubazaxotshwa
lawo ama councillors asephika baqondile ngoba kunje kunzima ukuthi engabeki imali enhlelweni zomhlangano ngoba sibili urecallwa uyarecallwa ngoba abantu yabengasayenzi inhlelo zomhlangano sokumele recall ngoba kasalaleli okufunwa yiphathi kuphinde ayesabele futhi ukuthi kungenzeka ipolitics zivuka zijintshile ngelanga ngelanga kuthi kube labanye labo abathi hayi lokho kwenziwa ngomhlangano labo cha ngasikuvumelane labo babe lethuba mbe baye court bawini uzaba futhi sezarecallwa futhi so ama MPs lama councillors baphakathi kwelitshe lembokodo kulezi nsuku kabakwazi ukuthi kusasa kuyabavuka kunjani so nxa ethe wabeka imali akumelanga kube yinto esihamba ibaka ifakufazi ukuthi hayi ukhiphe imali so kumele kube into esiyazi ngoba ela kusasa ngoba lolazi ngoba uyakunanzelela ukuthi khayele Harare ama recalls enzakale kathathu angaphinda futhi okwesifour yinto okuthiwa yizwi politics ipolitics one day is a long time in politics ilanga elilodwa lifana lomnyaka kupolitics awungeke ulithembe ukuthi liyavuka lenjani yikho ke ubezwa bephika nje bethi hayi baqondile la yena lo ohambise efafaza ukuthi lo ukhiphe kubi singamuzwa hayi epartini la ekasekho kasoze abe khona ngoba uyabe ngumuntu ocabanisa abantu
lo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana Sengezo Chabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla le-CCC. Manje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngiyithanda njani basazi bethu abahle yeah besicela bonke abahleli bekhuluma ngendaba ye-ground nabathi bakhathalele isizwe samaNdebele nabalwela indaba zama-ground ama-politician ama-opposition konke behlangane besebenzise le-opportunity e-South Africa ukuthi eSouth Africa siyivulile indlela bayakwazi kumele bekwenze kabahlangane bedlulisele phambili indaba ye-ground bengayidlulisele eSouth Africa iSouth Africa izayi kuyisela khona lula ehambise khona i-Israel mede kungaba i-opportunity ukuthi indaba le ikwazi ukulungiseka siyabonga
sanibona nibalaleli ku-Studio 7 nami ngibeke kancane ngimzisele lo Joseph Juma lo ukuthi evale umlomo wakhe le mae uvula kalasithonzi vele uyanuka futhi lokunuka uyovale nje into eyikhuluma yikho emhlabeni le akunantini nje vele esikhulunywa ngoyi-right kahle
elandingelo ezamasiko kakhulu ngoba lona iBhayibheli hayi ukuthi liphithwa njani kakwazi akuyena umfundisi le ngiyabona
Studio 7 saluwanani esha yazi ukuthi indaba yabosengezwa Chabango lolo busobuthileneyo lo lobo busobutyekileyo lo yazi iyasihlukumeza singamazimbabwes yabona sihlezi nzima manzi sihlezi esinxa sodwa bazwe nabantu kodwa ababhizi bona baligobethi lizoba libulali lizwe liyaphambili yazosenisikhathi noma ucabanga umame le-Studio 7 ngicabanga ukuthi uzenzwa igama lakho Sengezwa Chabango ndawunangakho uyahluzwa nje siba ne-stress nje ukuthi ugubelana nje ngendlela ekorayi manje uchamisi yamtshela uChabango lokuthi ngoChabango bengusengezwa mnangakho ukuthi angasebenzisa ubuso bakhe ukukhampeneleni kugwinyati yakhe lozamukuyeza yena ufuna ukusebenzisa ubuso bukachamisa ngenkakade uyangasebenzisa obakhe bonto uchabhene uyangasebenzisa obakhe ubuso bonto uche ngile yazi ukuthi lawa Joseph Chuma lo nogawuli ngoba into abayikhuluma ngayedodi kodwa siyahlukumezeka uzo Joseph Chuma bayibikele izambedi yakula gogora onda yeyi watwathi kwadlula lapha
Studio 7 noma thinti tala okhuluma cela ukukhuluma la amantombazana la abolile la akhuluma ukuthi asithuka singamathebe esabantu basemathebeleleni labo la bantu basemathebeleni bakhona abantu abasizonda basizonda labantu bayimpumalanga into thina sibathanda manje abantu bayakhuluma lapha emsakazweni ukuthi uthiwa abantu bababandlulula basibuke sometimes bathi studio sabo labo bebuye kweset so le nto le asiyithandi especially Chuma lo gawo lafanele ilungise le nto efana lale uhambe eParliament liyilungise le nto le ngoba ngeke sivume le nto le ngokuxabana abantu manje ngingayiqaphele le nto le sikhathi sikwatile thina ngale nto le thina sobekezelela bayenza udoti wakho asifuni futhi ukuthi mina yenzeke but ikhandi likabuthanga bafake inkosi ulebhenguni asifuni futhi le nto le njalo asiyithandi futhi angeke siyithande futhi noma ngaliphila siyacela baholi bethu ukuthi lilungise le nto bafisa ijele lanto lofake ekhulu kude bafake ejele laba bantu makhintitha lokhulumayo
esakazi westudio 7 sanimana mhlakelezi kwedaba angachitha isikhathi uzisikelelani emahwahweni ngoba uchabango sizwa sekhuluma sengathi kuthiwa nguye umholi we-CCC umholi we-CCC uthi ulida kakhulu imeli kanti uchabango esemze sekhuluma ngama-congress yonke into eyabenzela ama-congress kodwa sikaze simuze umholi we-CCC ekhuluma okwesibili uchabango uyidistroyile i-CCC CCC ikhethwe ngabantu bafaka ama-MP yena lo Chabango ngoba esebenzisana lezami njalo izami imnikeza amandla ngamakhodi wayidistroy i-CCC but ufuna futhi ukuba ngumholi wayo kanti ucakahle kahle ukucabangani lo muntu ngoba ufuna ukuba ngumholi kodwa ngapho uyadiviza futhi kanti yini into eyifunayo vele asimqonde ukuthi kahle kahle uChabango yini into eyifunayo akuqondakala angeke uze uthi uyakhumuzi ufuna ukuba ngumholi walowo muzi kodwa futhi uyawudiliza ngakwelinye isayide kanti yini into eyiqondileyo akasichazele kahle ukuthi kahle kahle ufunani ngoba asiyitholi into eyifuna asiyi-understand into yiyenzayo
siyabingelela siyabonga sicela ukuthi abantu bezanu bona babayikhulumela futhi umsaka bona abaqamba amanga beyekele into yabo ukuphika amaqiniso maphika nkani eZimbabwe kula msebenzi akula development since 1980 thinta isicinti basenzele nabasikhiphele uJobs Gala ejele kuphela bese bevula amakhampani laba abantu abatshona bemayina igolide ke bephume khona thi khona bamayinana ngisho nakuphi wonke umuntu uphela ipiki wemba igolide ayiphele leyo nto leyo umgwaqo uyadilika izikolo ziyadilika yonke into iyadilika amadama asegqibelelekile wonke akwabulawayo kusela manzi ngamadama sokugcweleyo umhlabathi ngabo bethi bagubha igolide bejike besikhohlise besiqambela manga abantu bezanu laba ake besihloniphe nje into sicelayo inhlonipho nje kancane abake beme kancane nje ngamangabo labo esenzela wona
kustudio 7 linjani basakazi labalaleli abahle ye ngithi ngiPaul ngobaba lo kuthi amkandla lo wama ovethi lo othi yena umgabe wayengcono kulomnangako yazona mdala wena so hayi kuzima bafowethu mawuthi wena uyadla kuzana udlala kahle mdala akulanto engcono la speedwes wena nguphi umuntu ongasitshela ngayo wakwahlala ejele nje empusweni kamgabi wakwahlala ejele bothile zombusazo wahlala ejele wangathonisiswa abantu bavulele emajele manje abanye bagwetshe into esingiye kungamakhota kucaci kuyarikholwa nje into esacacile nje ngamandlwane ukusitshela ngokuthi umbuso kamnangako ungcono ungcono ngokuba kwenzenjani ngoba vele kuwabedwes there's no even a politics here eZimbabwe nje amadlwane kuyadlalwa nje ya akula ngithiwe investment engabeizongena lapho naloko liphika likhala ngama-sanction kuyini elingavusi kahle ilizwe hhayi baba umkandla ukhulile wena mdala zamani ukuhlonipha mani ilizwe lifile ngenxa yelina ma-oveti lina lijabuliswa khona ukuyithambeli ngela nyama
Studio 7 ngikhuluma nje ngingumama ocolekileyo sicelani usizo lapha ekhezi esenana secondary abantwana sesizweli ngabantwana baxotshwa everyday school imali zakhona too much imali zakhona umntwana ubhadala 900 rand esikolo phinde kuthiwe kufuneka 500 rand esikolo leso sikhathi mayengalawe leyo mali uyajikiswa ebuyele ekhaya everyday hayi sicelani usizo sibili ngalo headmaster elokhuzenini nabaphathi bakhe abahlala egedini abantwana bengasafundi cela nisisize kakhulu abantu abethu kuze befunde imali zesikolo siyazidinga singabazali
Studio 7 injani basakazi liyaphila hhayi siyaphila ngalikhuluma loThulani hhayi siyazizwa iy'ndaba ezinhle lezimbi nangokuChabango la bona la lokhu ophugeni bakhe bona labo lamalo yakhe nala amagoda ekele ube kemtshela amanga loChabango Chabango losekufuna amasanshi imali ezozithola phesheya ncishwa imali uChamisa vele shevalele yona nje ukuthi i-triple C imali ngiyinika uChabanga nje igama lifana nabo uChabanga labo Phugeni ingabanikeza imali bethu laba thola ama sanction isportini yona izalo izobanikeza imali nokuthi bebe bekhankazela yona izalo khona manje
ngiyabezwa nje ukuthi hayi bakhuluma into engekho wabungwe ngathi babuwa
abeni nasibabuki nathi asibabuki silana nje siyahlupheka inxa ya but siyabe into ezibatshela ukuthi asibabuki lapho damalo yakhe konke nje so nje into ezikhona ukuthi bayishaya befaka ama sanction imali nje ungasatholi impahla ungasatholi ehamba ethola uzana yabona ku studio 7 ungasakela lo umsawi ivoice yamba ikidluli ikizwakala
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 kwezemelika izolo kwenziwe ukhetho lwakuqala lokudinga ozamela ibandla lama Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe lemelika sokusele abathathu kuphela abadinga ukumela leli bandla ngemva kokusuka kwabanye besehluleka ukuthola imali efunakalayo ukuthi baqhubekele phambili ngomkhankaso wabo asebesele ngowayengumongameli umnumzana Donald Trump, unkosikazi Nikki Haley, lomnumzana Ron DeSantis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Hayi, mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke isokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 lapha mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi nxa kuyilizwe ngelizwe ye kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umnumza umongameli Joe Biden usekhulile ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvotela
ye kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva kodwa ngimbona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili. Kodwa ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa ukuthi yakufika ekugcineni.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe. Kesikhangele impumela yemidlalo ye-Africa Cup of Nations edlalwe izolo. Ele Senegal 3, Gambia 0, Cameroon 1, Guinea 1, Algeria 1 versus Angola 0. Kusasa ke iBurkina Faso izabhekana leMauritania kuthi iTunisia yona idlale leNamibia. Imali izabhekana leSouth Africa. Hayi isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Amapolisa asebize omunye wabagcinisihlalo bebandla le-MRP umnumzana Mudenda Chilumbo ukuthi bambuzisise ngamazwi ukuthi ibandla le-MRP liqoqa ukhetho lwe-referendum yokudinga ukuzwa ukuthi uZulu wesigaba seMathebelele lenkabazwe uyafuna na ukuxexebuka elizweni leZimbabwe. Umhlangano webandla lonaleli le-MRP uyenzelwe emakhokhoba e-Stanley Square ngomgqibelo lapho okuthiwa uMdenda Chilumbo wethula amazwi la. Ama kansila la malunga etale le parlamende awe bandla le CCC. Alandule uluhlu olwethulwe liqhuku elisekela umnumzana Sengezo Chabangu. Olutshengisa ukuthi baphathisa umhlangano wokuphawula umkhankaso wekhetho lwe by election olwe pelandaba Chabalala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu yanini ku www.voandebele.com igama ngu Chris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.